Abe Pushaka Girl, Baba Misalele Shalinso Yabonge, Nesi 24 Academy, Labe Green Earth Waste and Recycling, Ba Chia Isbedla Sikangelega. Ukwazana makhosazana ndiweni nguye Pushaka Girl, uchaza ngenhlanganiso yakhe.
Singabantu abatsha abale vision, singabantu abatsha abathandayo indawo lapha bakiyo. Sahlala phansi njengeqembo sabonisana ukuthi kungaphi lapho kulesidingo lokuthi singaphathisana kanjani. Sananzelela ukuthi impilo isibhedlela esikhulu lapho abantu abaningi abavela endaweni esijene abalethwa khona nxa kuyukuthi sebethole iproblem engani inkulu ukukhangelane lezempila kahle.
Uyaphambili egcizelela ukuthi inhlanzo yakhe ilenhlelo efuna ukuzenzela uZulu.
Siyafisa ukuthi every month kube lento esiyenza ebambekayo for our community, ukutshengisela ukuthi lathi siyabona okwenzakalayo phakathi kwethu, and sifisa ukuthi isizwe sethu sonke laso sithuthuke njalo sibenefit from us.
Omunye wabatsha bekulo mkhankaso ke esibhedlela sempilo ngunkosazana Vivian Moyo uchaza ngabakade bekwenza.
Besincedisa ngokudobha amaphepha, silatsha utshani lokuklina i-kitchen. Njengabatsha besifuna ukuthi sincedise lathi emphakathini sigcine indawo yethu ihlanzekile, noma besingela okuningi but khonokho okuncane usincedisile ukuthi sikline indawo yethu, sikline isibhedlela sethu.
Okugcizelelwa nkosazana Aletha Nyathi.
Sasuka khonapho saya emawadini sabancedisa ukuklina amaward, sabe sesiyadobha amaphepha phandle around the hospital, safika sasilesha. Sasilabanye abangasibo malunga ePushaka labeNurses 24 engibakhumbula kuhle is Nasqua Talent, Eagle Up, lamanye nje amalunga ama-church ayekhona khona lapha.
Omunye wabaphathi besibhedlela sempilo sithutha mfundo Solomon Ngwenya ubonge kakhulu usizo abaliphiwe ngabasakhulayo laba.
Awu, siyabonga kakhulu ukudingina lokho okwenziwe ngabatsha. Into enhle ejabulisayo ukuthi siyenze impilo kahle yabantu bethu, siyigcine, sisebenze kuhle, abatsha labo bengaze batshona besenza into lokho sokuthiwa ngama-drugs, besenza into engancediwe empilweni. So siyabonga kakhulu ukuthi nxa bethatha isikhathi bebuya bezonceda indawo lapho kulezigulane khona ezinjengesibhedlela sempilo ukuthi bakline labo kube kuhle. Siyabonga kakhulu.
Lanxa indikimba yalo nyaka kusuku lwabatsha benyokulisana lezidakamizwa, abasekhulayo bePushaka Girl bathi bakubone kuqakathekile ukuthi baqhube uhlelo lokulondoloza ukuhlanzeka kwesibhedlela sempilo ngendlela yokutshengisa abanye babo ukuthi kuningi ontanga abangakwenza besamelele ukuthola okokuziphilisa kulokuthatha izidakamizwa kumbe unatha utshwala. Ngimele e-Studio 7 igama lamu Eze Jesus Banda.